sangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintinkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana sivunyelela nibazalwana abathandekayo kumagumbi amanomhlabango sikuba namhlanje. Singathi sonke sinasondela kuye umnini impilo, umnini mandla wonke. Sibetha kuye konke lokhu okungaba kusiqala njengoba sizakuzwa-ke lapha elizwini lethu lanamhlanje elitholakala encwadini kaNumeri kumbe amanani numbers nesilungu isahluko sika-21. Siyaqala ukubala evesini lesine lesi-4 sisiya phambili. Basuka entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubomvu uba bazungeze izwe lakwa-Edomi. Inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhubulelene eGibhithe ukuba sisele ehlane na? Ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi. Umphefumulo wethu uyanengwa yilesi sinkwa esibulane. Verse 6. UJehova wathuma izinyoka ezinesichungu phakathi kwabantu zabaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. 7. Abantu bafika kuMose bathi, sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Khuleka uJehova ukuba asuse izinyoka kithi. UMose wabakhulekela abantu. Verse 8. UJehova wathi kuMose, zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni, siyakuthi lo nalo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. Zihlobo zenkosi ezaneleyo, ngithanda ukubana sibonisane ngelizwi lokuthi impilo le iyafana lomuntu ohamba endleleni, iba lezinto eziningi. Ezinye ziyakhwabitheka, ezinye azikhwabitheki, ezinye siyazidumisa, ezinye siyazigxeka. Laba bantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe besiya eKhenani bekhangelele okuhle, kodwa bephuma ebugqilini bukaFaro. Laba babedliswa imbuya ngoluthi, inhliziyo zabo zazinakha bekhangelele ukubana bazaphongusuka nje eGibhithe bazibone sebeseKhenani. Kakakuzange kube njalo, kwakumele bahambe basuke eGibhithe beya eKhenani. Azange bakwazi ukuthi ekuhambeni kwabo bazahlangana lezitigaba. Yikho-ke iBhayibhili liyatsho lapho esibale khona kuverse 4 ukuthi inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Nxa siphila kuningi ukusiqeda amandla, kuningi kakhulu. Abantwana bakwa-Israyeli ababakhala ngokuswelakala kwamanzi baze bathi, lesinkwa lesi ababe siphiwe imana silula, asibafanelanga. Basola bathi bakhutshelani eGibhithe, nabe bazihlalela khona eGibhithe. Kuthiwa bakhuluma kubi kakhulu ngoNkulunkulu nangoMose. Into enhle nje ukuthi laba bantu sebebonile ukona kwabo, baya kuMose bamtshela ukubana abakhulekele. Lowo owayekhangela inyoka iyethuka yenziwe uMose wayesila. Kutho ukuthi nxa sikhona phakathi bobunzima empilweni, kumele sikhangele lowo olamandla okusisiza. Singakhangela empini abakhangelanga la uMose kumbe u-Aaron kumbe ubaphristi. Kuthiwa bakhangela inyoka leyo owakuthiwe bayikhangele njengokutsho kaNkulunkulu basile. Wena-ke njengoba lawe ulunywa zinyoka eziningi, ukhangele bani? Asikhuleke baba phakathi kobunzima, kufundise okokwenza.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintinkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.